Ikampani yamandla kagetsi eyezesa ithi isilendlela ezintsha zokulawula ukusetshenziswa kukagetsi ngonanzelelo ukuze layo ihlale isenelisa ukuthenga amandla kagetsi kwamanye amazwe. Kodwa lokhu akuphathi kuhle abaningi ababona kuyikukhuphulelwa inhlawulo kagetsi mahlayana. Umnumzana David Chuma uthi amagetsi ahlezi ecithiwe kuthi lapho esiba khona intengo yawo iyabe ingafinyeleleki.
Amagetsi siyayibona sibilithi aseqalise kakhulu asathengeki bese sithwele nzima ukuthi sithenge njani njengoba masitshela ukuthi kuthiwa ungathenga mhla ka-1 uyathenga amagetsi amaningi nxa siyathenga futhi njalo uthenga amalutshwane akusasebenzeki vele yisystem bani nale abayifakileyo ngenxa yokuthi nxa ungathenga $200 asithi inyanga yonke siyathenga sibe sithi sebehlisa ama-units vele akuqondakala ukuthi kuyanga okunto kwakhona.
Umnumzana Mthulisi Ncube ongumhlali wakoBulawayo uthi ingcazelo yezesa kayizwisiseki.
Amagetsi kathesi asathengeki, sikhuluma so i-79 units esasiyithenga nge-$8 kathesi esiyithenga nge-$50 of which yona le ama-units ona awuqedi iviki. Engawuqedi iviki kunjalo amagetsi akhona abonakala, engabonakali kunjalo imali azikho. So angazi ukuthi abantu bezesa bathi senze njani ngento naleyo ngoba la ngapha amagasi adura, inkuni asathengeki vese okunzima.
Unkosikazi Pamela Ngulube esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo sigcizelela kulokhu.
Indaba yamagetsi leyo ayisazwisiseki vele ukuthi kanti bakwenza njani. Khathesi iprice yakhona vele isiqanise kakhulu ukuthi nxamele uthenge silamagetsi akulasta inyanga yonke ufanele uthenge vele almost nge-half ye-salary yakho yonke ususithi uzathenga ngani lokho okunye. So iprice yakhona thesi isikhwele kakhulu njalo lamanye ama-alternative source awegas ukhangele lenkuni lakho vele akuthengeki. So asisakwazi vele ukuthi thina senze njani la ngazi ukuthi mbuzadinga ama-solar lights ama-prices akhona abefakweni yesidola imali esingayiholiyo kunzima kakhulu yithi.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Blessing Sithole uthi kumnyama kuye ngalindlela esisetshenziswa yizesa.
Abantu bayadubeka ezindlini ngenxa yama-prices amagetsi, amagetsi $50 yakho yathiwa khona nxa ungaphasi uwathenga mhla ka-1 but uyathola kuyi-79 units lapho into siyathi sitshelwa siya singahambelani. Ingabe siyacela ukuthi thina basi ifoni sisile ukuthi uthenge amagetsi ngekho cash asathengeki seqalela ku-$50 khonapho wena ifoni le-$50 yakho ngiyakwazi ukuthi wena ungabi la khonapho isikhathi sakhona ukuthi uyethenga amagetsi kumbe uyabukatshana ngoba ekuphelele ebusuku ngoba amagetsi akhona asela sikhathi sokuthi ahamba sikhathwana abuya sikhathwana. So lathi khonapho sicela ukuthi ndisibonise ukuthi ingani imitengo yakhona iyehla kancane sikwazi ukuthenga lawo magetsi.
Indlela yabezesa entsha yehlukaniswe yaba izigaba ezintathu zokuthola ugetsi. Isigaba sinye ngasinye silentengo yaso ehambelana lendlela imuli esebenzisa ngayo ugetsi. Intengo yamandla kagetsi ikhwezwe ngesilinganiso sokungamakhulu adlula amathathu ekhulwini i-320%. Ngimele studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.